Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 25 kuLwezi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Idolobho lakoBulawayo yilo elilokhu likhokhela ngenani eliphezulu labantu ababulawa yicoronavirus elizweni jikelele kulezi nsuku kanye labatholakala belalo lilandelwa izabelo zombili zemandebeleni.
Lokuthiwa yi-16 days of activism against the gender-based violence. Sizaba sise parliament sikhuluma nge gender based violence. Sizaba hlangana futhi mhla ka 1 labakhokheli bamabandla lomhlangano omkhulu eBindura lapho sizavula khona i one stop center.
Izifundi ze-University of Zimbabwe zitshengisele namuhla zikhonona ngokukhwezwa kwembhadalo yezifundo lezinye indleko zesikolo kanye lokungatholiswa ubulembu be-internet.
Have a number of issues with the prime chiefs among them being the late or failure to disperse the data bundles which we have already paid for. 2, a rot of the medium, channels and means of communication between the institution, its staff, and the students.
Umkhankaso wokulwisana lokuhlukumezana ezindlini owe 16 days of activism against gender-based violence uqale lamhlanje. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Batitekile abantu kobulawayo la semhlubulweni wonke weMandebeleni ngokuqansa kwenani lababulawa yiCOVID-19 kanye labatholakala belomkhuhlane lo kulezintawo. Izolo kuloyedwa obulawe yilomkhuhlane kobulawayo ngemva kokubhubha kwabane ngomvulo. Lokhu sokusitsho ukuthi abantu asebebulewe yicoronavirus kuleli dolobho kusukela ekuqaliseni kwalinyanga sebengamachumi amabili lantathu 23. Idolobho leli yilo elikhokhelayo ngenani lababulawa yicoronavirus elizweni jikelele kulezi nsuku kanye labatholakala belayo lilandelwa izabelo zombili zeMandebeleni, iMatabeleland North kanye leMatabeleland South. Elizweni jikelele sebezinkulungwane ezedlula eziyisishiyagalolunye 9398 asebefunyanwe belomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho. Asebepholile bazinkulungwane ezedlula eziyisishiyagalombili 8297. Asebefile bonke sebengamakhulu phose amathathu 274. Phakathi kwabalokhu begula abangamakhulu edlula isishiyagalombili 827, iBulawayo yiyo njalo ekhokhelayo ngabangu 233, ilandelwa iMatabeleland North yona elamakhulu phose amabili 195. Izifundi zekolishi le-University of Zimbabwe zitshengisele namuhla zikhonona ngokukhwezwa kwembhadalo yezifundo lezinye indleko zesikolo kanye lokungatholiswa ubulembu be-intanethi ukuze zenelise ukufinyelela izifundo zazo zingekhaya. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ukutshengisela lokhu kwenziwa ngesikhathi izikolo sezivuliwe eZimbabwe, kodwa umkhuhlane we-COVID-19 usidlamahabula osokubamba ngamandla izifundi ukuba zisebenzise indlela zemitshini yakulezi nsuku eyebulenjini be-intanethi i-e-learning. Omele inhlanganiso yezifundi zemakolishini eyezinaso ekolishini leyi, umnumzana Lennox Machoko, uthi okubenze batshengisele ukuba imali abayibhadalayo kayihambelani lalokho abakuphiwa ikolishi leyi.
Have a number of issues with the prime chiefs, among them being the late or failure to disperse the data bundles which we have already paid for. 2, a rot of the medium, channels and means of communication between the institution, its staff and the students.
Silokuningi okusihluphayo. Wawuqala ukuphuza ukuba basithumele imali ye-intanethi. Ukwehluleka ukukhuluma la senza izifundo zethu ku-intanethi. Ukwehluleka ukuthumela i-intanethi lokwehluleka ukukhulumisana lenhlanganiso ezithengisa idata. Phambanisa isimo sekolishi le-University of Zimbabwe.
UMachoko uqhubeke esithi ikolishi le iyehluleka ukunayela izifundo ezisuka endaweni ezingela bulembe be-intanethi ezifana lemaphandleni.
We have a strong contention that the university is forgetting about the living conditions and lifestyle of other students who stay in rural areas and marginalized areas where one can hardly access internet services.
Kholwa ukuba ikolishi ye-University of Zimbabwe iyehluleka ukunakelela abantwana abasuka emakhaya. Okunye esikubonayo ikwehluleka ukukhulumisana phakathi kwekolishi abantwana besikolo.
Loba nje izifundi lezi ziphumelele kutshengisela ngesikhathi Studio 7 isiya emoyeni, izifundi lezi bese zigonjolozelwe ngabantu abacathengelwa ukuba zisoli zikahulumende. Lokhu kuveze ngesinye isifundi uMichael Chamani.
Okay, right now we have studied the movement, but it seems as if the university has called state agencies.
Imizamo yokukhulumisana labekolishi le-University of Zimbabwe yehlule ngoba isikhulumeli sekolishi le, unkosikazi Irene Nyamakura, ubengadophi ucingo ngesikhathi Studio 7 idinga umbono wekolishi. Le mibuzo ethunyelwe enkundleni yokuxhumana ye-WhatsApp ibingaphendulwa. Umphathintambo wemfundo yaphezulu umnumzana Amon Murirwa laye walile ukupha umbono kahulumende ngodaba lolu. Izifundi ziyakhonona ukuba loba nje zibhadale imali eningi efana naleyo ezibhadala lapho zisiya esikolo nsuku zonke, kazikatholi imfanelo ezifana ne-intanethi yona okumele isetshenziswe ukudinga ulwazi ebulenjini. Lokhu kudale ukuba izifundi ze-University of Zimbabwe ziphansi kwenhlanganiso ye-Zimbabwe National Students Union, zinaso zitshengisele zifuna ikolishi le ilungisise lokhu. Imele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umkhankaso wokulwisana lokuhlukumezana emulini owe 16 days of activism against gender-based violence uqale lamhlanje emhlabeni jikelele. Abinhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana kobulawayo beqhuba imicimbi yokulimukisa lokufundisa uzulu ngokuqakatheka kokuhlalisana ngokuthula ezindlini. Umkhankaso lo uphela mhlakatheni kumpalakazi. Omama lamantombazana yibo abalenani eliphezulu elehlelwa yilolu dubo. Kubika uBathabile Masuku.
Inhlanganiso eziqoqa imicimbi yalomkhankaso lonyaka zigoqela eIntwasa Arts Festival, iWomen's Institute for Leadership Development, iWild, iEmthonjeni Women's Forum lezinye. Unkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo wendaba zabesifazane lamabhizimusi amancane, uchasisa kabanzi ngenhlelo abalazo lonyaka njengohulumende ekunanzeni umkhankaso lo.
Lokuthiwa yi-16 days of activism against the gender-based violence. Sizaba siseparliament, sizabe sikhuluma nge-gender-based violence silama-MPs. Sizaba hlangana futhi mhlaka 1 labakhokheli bamabandla. Sizaba lo mhlangano omkhulu eBindura lapho sizavula khona i-one stop center. Siyaqonqosela bakithi ukuthi asiyekele nini ukulwa ngoba omama kuyabalimaza, asigcina nini ke kuhle ezimulini zethu.
Unkosikazi Melissa noMakhosi Ndlovu, isikhulumeli senhlanganiso yemthonjeni Women's Forum, uphatha udaba lwembangela yodlame emakhaya.
Okwenza omama babe yibo abahlangana lo dlame kumbe udlangudlangu emphakathini, sikhangela kakhulu udaba lwamandla, amandla okwenza izinqumo, amandla okuthi bazimele bona, lamandla okuthi khonkhona bakwanise ukuthi banakekele imuli, khangele kakhulu ezomkhonomi. Khathini esiningi babengelawo amandla okuthi batsho bona bakufunayo njalo bathathe izinqumo. Nxa kuyikuthi umama sengani sethatha isinqumo kakhulu, sebuza ngezinto ezenzakalayo ngekhaya, uvame ukuthi ahlangane lalobo budlwangudlwangu.
Unkosikazi Nozipho Moyo olwela amalungelo oluntu yena uthi lonyaka lumkhankaso unanzwa phansi kwesimo esinzima ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19.
Okumelele sikunanzelela asitsho ukuthi lapha sikhupha abantu besilisa ngoba labo bakhona ukuhlukumezwa. Kunye okumelele sikunanzelele ukuthi ilanga leli sikhangelela ukuthi singazama ukuthi sivikele njani labanye esiphila labo abangahlukumezwa ngobucansi babo esithuthi ngama-LGBT community. Ilanga leli liqathekile ngo-2020 sikhangela ukuthi i-coronavirus iyenze abantu batshona besezindlini. Yikho ke ukuhlukumezwa kusuke kanjani.
Ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Rogers Shoshore Magiko uthi abesilisa labo bayahlangana lokuhlukunyezwa ezindlini.
Amadoda lawo ayahlukumezwa ezindlini. Singakhangela ama-numbers lama-statistics bona ukuthi abomama labantwana yibo abahlukumezwa kakhulu. Kodwa amadoda lawo ayahlukunyezwa. Uyathola lapha lalaphana lakho kulamanye amadoda athwele nzima ezindlini, mhlawumbe laye uthethe umama omkhulelayo amandla, kumbe uthethe umama okhuluma kakhulu. Ngoba i-violence i-domestic is not only physical, kule emotional, psychological. Abantu abangamadoda ngama-victims, kumbe lawo bayahlukunyezwa. Yes, physical kodwa ikakhulu verbal and emotional.
Abogatsha lwezamabhizimusi amancane lenhlelo zabesifazane bathi sebethole imbiko yabesifazane abaningi bekhonona ngokudlwengulwa emakhaya lasemsebenzini. Iziphathamandla zesilisa zibikwa zibethusela ukungathuthukisi abesifazana ukubanika izikhundla zaphezulu kumbe ukubancitsha umsebenzi ngoba beyale ukuya emacansini lazo. Abenhlanganiso yemthonjeni Women's Forum bathi bazabe bekhankasa eziqintini eziningi zezabelweni zemathekeleland north le-south ezigoqela otsholotsho, insiza kobulawayo lezinye. Umkhankaso walo nyaka owe-16 days of activism against gender-based violence wenziwa ngaphansi kwendikimba ethi Orange the World Fund Respect Prevent Collect, yona ekhuthaza abantu ukuba babuthanise uncedo lwemali lokuphathisa abahlukunyeziweyo lokuthi amalungelo abantu ahlonitshwe kuvikele udlame emphakathini. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ye-International Crisis Group ithi udlakela solubhahile kakhulu emigodini yegolide eminingi eZimbabwe lapho okufa khona abantu abanengi. Kugwalo lwethu leyizolo olulesihloko esithi All That Glitters Is Not Gold, Turmoil in Zimbabwe's Mining Sector, i-ICG, ithe ababangela lolu hlakela bagoqela abezombusazwe, amaqembu amasela kanye labemba igolide leli bengamalunga azimeleyo njalo esikhathini esinengi bengelamvumo abaziwa ngokuthi ngotsheketsha kumbe ama-artisanal miners. Ngokunjalo inhlanganiso le ithi uhulumende kumele athathe amanyathelo okuqeda lolu hlakela agoqela ukuguqula umthetho we-Mines and Minerals Act ukuze unanze otyeketsha ngokugcweleyo njalo ledale lephalamende ligcubungule abezombusazwe abanakanelwa ukuthi balesandla kulolu daba. I-ICG ithi udaba lokukhutshwa kwegolide nguhlu ngabantu besiyalithengisa kwamanye amazwe lalo ludaba oluhluphayo kakhulu olumele lulungisiswe ngoba ilizwe lilahlekelwa imali enengi. Leli yilo icala elibotshelwe unkosazana Henrietta Rushwaya. Ukuze kuqedwe umkhuba lo, inhlanganiso le ithi uhulumende kumele engeze imali athenga ngayo igolide kulabo abalembayo ilingane lentengo yegolide emkambo womhlaba. I-ICG ithi yenze uphenyo emigodini emithathu ebalisa owe-Jumbo Mine osemazowe, iGaika Mine esekwekwe kanye le-Giant Mine esechegudu lapho ethi ithole khona ubufakazi balolu dlakela lokubulawa kwabantu. Umphathintambo ogatsha olubona ngezokwemba umnumzana Winston Chitando utshele iStudio 7 ukuthi ubephathekile ngakho ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba. Kodwa sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe.
Inhlanganiso liqinisile ukuthi kuyonakala ezimayini lapha. Siyakubona njalo nje ukuthi egolideni lapha bayabulalana abantu, kuyadlwengulwa abantu, kuyatshiswa izindlu, kwenziwa izinto eziveza ukuthi kulempi enkulu kakhulu eqhubekayo. Kanti ke kasingakhohlwa ukuthi igolide yilo eliletha inotho phakathi kwelizwe. Nxa ngabe ke kuliwa kulo libangwa akugejwa ngendlela efaneleyo, liyalahleka ke ekwempini zona lezo inotho. Tho iyalahleka yakufi nje abantu kodwa kufa nomnotho ngokuba phela nxa ngabe igolide lingasangenanga kulokho okuzazuzisa ilizwe kutsho khona ukuthi lingena emakhoneni elingasoze lithutshe khona selithuthukisa ilizwe. Ngakho ke baqinisile ukuthi kuyadingeka ukuthi masinyane kulungiswe konke okulakalayo khona ngale kuphele udlame kuphele udlakela esilubona khona ngale ezimayini.
Inhlanganiso le ithi njalo uhulumende kumele aqoqe abemba igolide bengamalunga azimeleyo balethwe ndawonye basebenze ngokusemthethweni njalo basebenze ngendlela esegcekeni. Isingathi ngendlela abaqhuba ngayo umsebenzi kathesi kabaqoqekanga yini?
Kunengi okungahambi kahle ezimayini lapha, akuqoqekanga ngendlela esemthethweni okuningi kwakhona. Yebo kubili okuthathu kungabe kuhamba ngendlela esemthethweni kodwa kunengi kabaqoqekanga kahle. Ayadingeka ama-cooperative amankampani abahlanganisa bonke abezimayini ngokuhlukahlukana kwabo okuza kwenza ukuthi kube lula ukuthi uhulumende abone ukuthi igolide liyangaphi, abone njalo ukuthi umthelo uyangaphi. Okwakhathesi abaphethe ezimayini yilokho esingathi ama-gold baroni kumbe abathile abalamandla okukontrola yibo abangabanikazi bobugebengu obuqhubekayo. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi uhulumende akwenze konke kube semthethweni kube segcekeni ukuze kuzuzise uhulumende labantu beZimbabwe imali. Okwakhathesi yibugebengu nje izimali eziningi zihamba zilahleka zisiye ebantwini abalutshwane abenza ubugebengu.
Umnumzana Efihlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Umnumzana Joe Biden omelele ukugcotshwa ukuba ngumongameli weMelika njalo osekhethe abanye abazangena kudale lakhe lekhabhinethi uthi uzavuselela ilizwe leli ukuze likhokhele umhlaba kwezombusazwe kundaba zenotho la kwezinye inhlangothi ezijiyeneyo. uBiden wenza lokhu ngesikhathi uMongameli Donald Trump eqhubeka esithi waqilwa kulolu khetho. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UBiden ukhethe abantu izolo abambalwa ukuba balungiselele ukungena kudale lecabinet abagoqela umnumzana Anthony Blinken ozaphatha uhlangothi lokudlelana lamanye amazwe oleDepartment of State, umnumzana John Kerry oza kuba ngumcebisi obona ngokukhudumala komkhathi lokunye, unkosikazi Janet Yellen ozangena esikhundleni sikasibalikhulu webhanga elikhulu lelizwe, lomnumzana Alejandro Mayorkas odabuka kwele Cuba ozangena kuhlangothi olubona ngezabantu bokuza. Abanye ngunkosikazi Linda Thomas Greenfield okhangelelwe ukuba uzangena esikhundleni someli welizwe leMelika kwinhlanganiso ye-United Nations, lomnumzana Jack Sullivan oza kuba ngumcebisi wakhe wezomvikela kweleMelika. Abakhethiweyo bazahlolisiswa lidale leSenate bengakangeni ezikhundleni lezi. UBiden uthi ukhethe abantu laba asebasebenza okwesikhathi eside kuhulumende ukuzela ukuthi ilizwe leMelika libuyele lapho lalikhona uTrump engakangeni esikhundleni.
It's a team that reflects the fact that America is back, ready to lead the world, not retreat from it. Once again, sit at the head of the table.
Laba ngabantu abaveza ukuthi ilizwe leMelika seliphendukile lapho kumele libe khona. Ngabantu bazokwenza ukuthi ilizwe leMelika libe phambili kulamanye amazwe. Unkosikazi Thomas Greenfield osanda kuxoxa lomsakazo we-Voice of America ngokukhethwa kwakhe uthi kunengi okumele kukhangelwe ngokudlelana kweMelika lamanye amazwe okunenkokheli engafuni ukuphuma esikhundleni.
In some countries there are no term limits in their constitution. And so you have presidents that go on for years and years.
Akulanto evimba ukuthenga inkokheli ihlale okwesikhathi eside embusweni. Kodwa sele sibona ke ukuthi ukhetho yilo lwenza ukuthi abantu bengahlali kakhulu embusweni. Kuzokazi le-Africa siyabona lokho kuvamile kakhulu ukuthi abantu begcina bengasaphumi esikhundleni. So ke ukhetho yinto eqakatheke kakhulu ukuthi abakhokheli bangahlali esikhundleni okwesikhathi eside. Ngakho kuqakathekile ukuthi ukhetho lwenziwe sonke isikhathi. Wonke lokhu kwenzakala uTrump elokhu esithi waqilwa libandla lamademocrats ukhetho lukamongameli. Akunabufakazi obuveza ukuba uBiden labanye bakhe baqila uTrump. UBiden ulama-electoral votes afana xathu lalawo uTrump anqoba ngawo unkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka ka-2016. Umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kweleMelika uthi kuyancomeka okwenziwe nguBiden okhethe umuntu wokuza ukuba angene kuhlangothi olubona ngendaba zekhaya.
Ukhethe umnumzana Alejandro Mayorkas ongumuntu oyisizalwane seCuba. ICuba siyazi ukuthi ilawo ilama-immigrants amaningi alapha e-America and njalo ngabantu abakhuluma iSpanish. So ama-Latino labanye abantu ababuya kuzizwe lezi ezikuSouthern America bayajabula kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi uBiden ufake omunye wabo esikhundleni sobu-Homeland Security ngoba sibonile ubudlelwane beziphepheli lama-immigrants avela kwamanye amazwe ukuthi bese kukubi kakhulu ngesikhathi sikaDonald Trump. Sibona abantwana behlukaniswa labazali emabhoda la and kwaba into enzima kakhulu for abantu abaningi. So kuyajabulisa kakhulu ukubona umuntu ongumSpanish oyilatina esiba inkokheli ye-Homeland Security.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busani Mbuzontini odabuka kweleZimbabwe ohlala eNew York.
Ukhanya ubedinga abantu abalolwazi, abantu abale-experience, njalo ubedinga abantu abagoqela abantu abangomama, abantu abangama-minorities, labantu nje abaningi-ningi, ikakhulu abantu abale-experience. Siyabona ukuthi i-Treasury ufake u-former chairman we-Treasury uyele nomuntu ove-experience kweze-Treasury. Njalo siyabona ukuthi i-Secretary of State ufake umuntu civil ole-experience. Lo John Kerry siyabona ukuthi ufakiwe endaweni enhle kakhulu eze-environment. Uma ngiyakhangela lokhu mina njenge-American citizen, yinto enhle enzakeleyo, mbona ngathi yinto ezasifisela endaweni lapho kumele iAmerika ibe khona into enhle kakhulu ngecabinet le ayikhethileyo icabinet elohlonze kakhulu.
UBiden ukhangelele ukuthi namhla uzakhulumisana leziphathamandla zikahulumende ngokulungiselela kwakhe ukungena esikhundleni sikamongameli ngozibandlela ngomnyaka ozayo. Yimele iStudio 7 iseMaryland, nginguKip Dube.
Kulivetalk lamhlanje kuDiaspora Forum sikhangela ukuqonga kwenani lasebetholakala bele COVID-19 eZimbabwe la kwamanye amazwe kanye lokwenzakala eMelika kukhetho lukamongameli. Lobanje eleBotswana lisithi kusukela ekuqaleni kweviki ezayo selivumela izimota ezithwala uZulu ukucapha imingcele sokulokwesabela ukuthi kulengozi yokuthi inengi labeZimbabwe lingehluleka ukuya ekhaya ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Intatheli zindaba yethu umqondisi Dube uyalandisa.
Umsekeli kamgcini sihlalo wekomiti ebona ukulisana lomkhuhlane weCOVID-19 kule Botswana uSgwetsa Mfundo Msipili Msipili uthi abantu kumele bahlale phansi ngesikhathi sekhefu bengahamba hambi. Esethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngesimo seCOVID-19 kule Botswana, Msipili uthi abantu kumele bafunde ukuphila kutsha ngaphansi komkhuhlane weCoronavirus. Ngokunjalo ukhuthaza abantu ukuba bengaphumi ezindaweni abakuzo ngesikhathi keflekisimusi kuindlela yokwenqabela kumimetheka komkhuhlane lo.
Ya go rra go tsana ko Christmas ebe go le bothuko. Dipalazaro na didintse tsarna.
Kungenzeka ukuthi siyefika go Khisimusi bunzima. Thumela imali ekhaya ungahambi. Libatshele ukuthi lapha esikhona kunzima ngenxa yokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19.
Kana re semo sa rona ga sana sente mo ga bolone sa tshaba go tisa bolwetse.
Umbiko wokuthi abantu balakho kuvalelwa ezabelweni zabo bengahambeli ikhatshana izindaba ezinzima kakhulu kwabeZimbabwe abalesikhathi eside bengavakatsheli ekhaya. Umnumzana Pekas Ndlovu ohlala eHabroni uthi kungaba nzima kubo uma bengehluleka ukuya ekhaya.
Ludabo oluhlukuluzayo lolu ludabo lobuhlungu. Akungeke kusiphathe kahle sibile ngoba khangela amabhoda bevaliwe all along the whole of this year. Kungahanjwa kusuka lama-lockdown and so on and so on. So asizange sithole ithuba lokuthi sihambe siyebona abadala bethu ekhaya. Lokuthumela ukubathumela impahla bekungani kunzima, ngikhona kube ngani kuba lula kathesi sokuhambisa ama-truck la ukudla and so on. So December is the only opportunity ukuthi sihambe siyenelise ukuthi njani siyebona abadala ekhaya.
UNdlovu ukhala ngokuthi noma nje inani labantu abalomkhuhlane weCOVID-19 liqonga kwele Botswana bekungakabi kangako okokuthi abantu bangenqatshelwa ukuchapha umngcele. Sekubhubhe abangamathumi amathathu kwele Botswana ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Uhulumende weBotswana ukhala ngokuthi ukubuthana kwabantu ikakhulu endaweni zokusikholisisa yikho kudala kumemetheka komkhuhlane. Umnumzana Colin Mlalazi salwane seZimbabwe eHabroni uthi kungaze kuvulwe ukuthi abantu bechaphe umngcele kuzaba nzima ikakhulu kundleko zokuhamba.
Khona vele wodwa vele kuzaba nzima still ngoba vele ama-traveling conditions angikhona aba strict okungayenziwa. Khangela kungathiwa senze i-COVID test la. Ekahulumende obviously izaphuza kuyamela umuntu eyenze e-diagnose 1000. Bese kubuya kuthiwe ekhaya ngalofika siyazi ukuthi ekhaya bafuna imali. Bafika bethi vele $60. Is another 1000. Le traveling expenses uyazi ukuthi vele siphakathi kwelitshe lembokodo.
Ngensonto eleBotswana libike ukuthi sokuza sungulwa ukuhamba kumabhasi athwala uZulu phakathi kweleBotswana leZimbabwe kanye leSouth Africa leZambia. Kodwa ukuthokoza kweningi kuye kwafiphala ngesikhathi iCommittee yeCOVID-19 isethula umbiko izolo ikhuza isithi abantu befundise ukuhlala ezindlini ngesikhathi sekhefu. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Ukuzipheta ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Idolobho lakoBulawayo yilo elilokhu likhokhela ngenani eliphezulu lababulawa yicoronavirus elizweni jikelele kulezi nsuku kanye labatholakala belalo lilandelwa izabelo zombili zeMandebeleni. kwanele mtwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo Muntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.